Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7. Ngolwesihlanu mhla ka 5 kuNhlolanja 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
I-distribution yangkhona i-handling ukuthi iyafikela ngapi lento ezifanayo i-distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya i-email okozeni umuthi sete framework kodwa konke akula detail ecacayo ukuthi kuyayenziwa njani.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 wama-vaccines isicandiwe.
Umnyaka odlulileyo kwaphonga ukuvula izikolo kungakhangelisiswanga ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephonga ukubuyela esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana.
Ugatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 ngenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Uhlelo Woza Friday kuleviki silethulela ijaha elisakhulayo uNqobile Jojo odume ngegama lokuthi uDr. Love NJ. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasitshiyagalombili 18 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, njalo kwatholakala abangamatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ye-85 belomkhuhlanelo. Lokhu kukhuphule inani lasabe tholakale belegcikwane le-COVID-19 laya kunkulungwane ezedlula amachumi amathathu, 34,900. Abasebebulewe yibo baphezu kwenkulungwane eyodwa, 1,300. Ezwekazi le-Afrika, umkhuhlane lo usuhlasele abantu abayizigidi phose ezine, 3.7 million, njalo wabulala abazinkulungwane phose ezilikhulu, 96.8 emhlabeni jikelele. Usuhlasele izigidi eziphezulu kwekhulu 107 million, njalo wabulala abaphezulu kwezigidi ezimbili 2.3 million ngokutsho kweJohn Hopkins University. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wokwenqabela i-COVID-19 owama-vaccines isicandiwe, njalo abazahlatshwa kuqala ngabasebenza kwezempilakahle kulandele asebeluphele lalabo abavele beleminye imikhuhlane okwazakala ngokuthi ngama-underlying conditions ngesiNgisi. Ekhuluma namhla emhlanganweni wakuqala lonyaka omanyano wamabandla ezombusazwe owe-Political Actors Dialogue, i-POLAD, uMongameli Mnangagwa uthe uzakwazisa ngeviki ezayo ukuthi i-lockdown ekhona elizweni eyokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 iyaqhubeka kumbe hatshi. Uphinde watshayela ihlombe umanyano we-Pollard wathi wemukele izikhalazo zawo zokuthi kube lenguquko kunhlelo zokhetho, njalo kulungiswe okuhluphayo kusisekelo sombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Mbuso Fuzwayo, esiqale ngokumbuza ngohlelo lukahulumende olwe-COVID-19.
Into yokuthi sokule framework mbona ngazathi into nje efa ngokukhulunywa kayicace. Akula time frame ukuthi kubuya nini uthi anytime. Then uthi khona bazahlaba abantu bonke kodwa baqala ngama-underlining. But ungathi uyananzelela akuchiwo ukuthi province distribution mechanism yangkhona iyabinjani. Uyakhuluma nje njengoba ehlale ekhuluma. Okuluhlupho yokuthi ngabe kathesi uthi ekhuluma wacacisa inkulumo yakhe, kodwa hayi our health professionals sesibadevelopile sebekwazi ukuthi konkona badila layo njani, ngoba yintoda singalayo. Well, that's one. Secondly, i-distribution yangkhona handling ukuthi yafikela ngapi lento ezifanayo i distribution criteria konke kakukho ngumuntu nje ophonga ukuthi kuzabuya email okuzeni umuthi sethe framework kodwa konke akukho akula detail ecacayo ukuthi kuyayenzwa kanjani ukuthi ngabe kathesi kukhulunywe kwacacisa ukuthi hayi kuzahamba kanje 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 bese kusukuzisisa sibe kwazi ukuthi hayi njengoba kutoka yaqala the elderly ma frontline workers laba lama underlying conditions kubhaliswa ngapi into ezifana lazo nezo kucacisa ngoba kathesi ezithiza akulanto ecacayo
sesikhangela udaba lolu lwePollard umongameli Mnangagwa uyalubuka lolu hlelo ubona ingani lumqoka yini ukulungisa okuhluphayo elizweni
ngalokho akuthoyo ukuthi iPollard mbona ngazathi kuliqiniso ukuthi iPollard into enhle kuye ngoba into yakhe iyenza intando yakhe so uyayivuka ngoba iyamsebenzela kodwa thina njengabahlali bakuleli lizwe iPollard layo kasikayiboni ukuthi inceda ngani iloko sihlala sizwa nje kuthiwa inhle 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 kodwa thina ubuhle babo asibaya sibubone so mbona ngazathi ungabona into ivukwa ngumuntu ohlukumeza abantu esithi kulento enhle ukuthi into yangikhona iyabisebenzela yena hayi abantu
lo ngumnumzana Mbuso ofuzwayo ingcwethi ecobangula ezombusazwe sixoxelaye ekobulawayo Umeli weNorton edalele eParliamente eleNational Assembly umnumzana Themba Mliswa uvunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail senkulungwane ezingamachumi amabili zamadola eZimbabwe i20,000 RTGS ukuze athoniswe evela emzini wakhe umnumzana Mliswa ubotshelwe izolo isetheswa umlando wokwephula iziqondiso zokumelana leCOVID-19 eze lockdown ezenqabela abantu ukubuthana bebanengi umdliswa ubotshwe emhlanganweni wakhe lentatheli izindaba emzini wakhe eBoredale eHarare kolunye udaba olusemthethwandaba owake waba isiphathamandla seZANU PF umnumzana Jim Kunaka laye unikwe ithuba lokuhlawulela isibambiso sebail ngemva kokuvalelwa okwenyanga phose ezimbili ebotshelwe icala lokuchochozela udlakela Ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary luthi akusiqiniso ukuthi izikolo zizavulwa mhlaka 23 wenyanga ezayo njengalokho okwethulwa enkundleni zokuxhumana ebulenjini be-internet. Isiphathamandla salolu gatsha isibona ngokukhulumisana loZulu umnumzana Patrick Zumbo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi uhulumende uza kwethula amalanga aqondileyo kwinsuku ezilutshwana ezilandelayo. Ukhulumende wanquma ukuba izikolo zingavulwa ngenyanga kazibandlela ngoba igcikwane le-coronavirus laselimemetheke kakhulu njalo kwakukhangelelwe ukuthi kuza kuna izulu lesiphepho. Kodwa inhlanganiso ezilwela ilungelo lama-teachers zithi ukhulumende kazisi ababalisi ngenhlelo afuna ukuzenza ukuze kuvulwe izikolo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe unkosazana Melissa Chingwana Ngwana ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Okwakathesi njengenhlanganiso asikezwa lutho mayelana lokuvula kwezikolo sisalinde ukuthi uhulumende akhulumisane lathi sibonisane ukuthi izikolo zivulwe nini lokuthi zivulwe njani.
Lina njengenhlanganiso zababalisi libona ngani izikolo ziyavulwa nini njalo zivulwe njani.
Okokuqala njengenhlanganiso sikhangelele ukuthi lokho okwenzakalayo ngomnyaka odlulileyo lapho kwavula khona izikolo kungaphindi kwenzakale ngomnyaka ka-2021. Okokuqala sikhangelele ukuthi uhulumende aqale ngokukhangela iholo lababalisi. Njengababalisi siyakhala imali esiyiholayo ayisenelisi nxa sikhangele ikakhulu ukuthi intengo sezikhwelile izidingo zethu azenelisi azikwani imali nesiyiholayo. Sifuna ukuthi uhulumeni aqale ngokuzwa izikhalazo zethu mayelana ngemali esiyiholayo. Asingeke senelise ukubuyela emsebenzini ngemali esiyiholayo incane kakhulu. Sikhangelele ukuthi uhulumeni aqale ngokubisela imali yababalisi lapho okumele ibe khona ku 540 US dollars. Sesisuke khonapho okulandelayo kumele sikhangele ukuthi ngomnyaka odlule kwaphongukuvula isikolo kungakhangeliswa ukuthi kudingakalani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamemetheki. Abantwana kumelanga bephongukubuyela esikolo singakhangelisanga ukuthi singazivikela njani thina njengababalisi labantwana ukuthi singatholi umkhuhlane we-COVID-19. Sifuna kube yinto onkhulumende azayifaka ibe yinto eqhakathekileyo imiholo lababalisi lokuthi ababalisi abantwana bengatholi igciwane le-COVID-19. Sikhangelele ukuthi lapho sekuyela ezikolweni, nxa ngingumbalisi ngifundisa, angifuni ukufundisa ngisesaba, ngifuna ukufundisa ngikwazi ukuthi ngivikelekile njalo angisoze ngithole umkhuhlane we-COVID-19, kumbe nxa ukuthi ngizawuthola kulendlela zokuthi ngincedakale lami njengombalisi labantwana labo bengatholi umkhuhlane we-COVID-19. Yikho sikukhangelele njengenhlanganiso ukuthi singakajahi ukuvula izikolo, lokhu akukhangelisiswe nguhulumende. Iholo lokuthi sivikelwe njani thina njengababalisi labantwana kumkhuhlane we-COVID-19.
Unkosazana Melissa Chingwana Ngwana, isiphathamandla senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ubexoxa icingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje sikhangela umumo wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe omhlaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Abalandeli bebandla lama Republicans bathi sebefuna ukubumba elinye ibandla ngoba elikhokhelwa ngumongameli umnumzana Donald Trump kukhanya engani likhuthaza umbuso wokuncindezela uZulu. Abanye bazama lokhu babe kuhulumende kaTrump okwamuyi uGeorge H.W. Bush, uGeorge W. Bush lomuyi uRonald Reagan. Uhulumende wakwele Uganda usebisele ubulembu bokuxhumana loba nje iFacebook ilokhu ingasebenzi. Ukhulumende kamnumzana Yoweri Museveni wavimba ubulembu bokuxhumana esithi busetshenziswa buthapha ngamabandla aphikisayo ngesikhathi sokhetho olusanda kwenziwa kulelo lizwe. Selivalwe ngci idale lepalamende kweleGhana okuqhamuke umkhuhlane we-COVID-19. Amalunga edale lepalamende lezisebenzi abedlula amakhulu amane 426 batholakale bele-COVID-19.
Ngesikhathi amazwe omhlaba elungiselela ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yemisakazo olwe-World Radio Day ngomgqibelo, abenhlanganiso yeZimbabwe Association of Community Radio Stations bathi basalindele ngamehlo abomvu ukugqitshwa komsebenzi wokunikeza kwamalayisensi kumisakazo yezabelo eyisikhombisa eseleyo njengokutsho kwabe-Broadcasting Authority of Zimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezakrasi baveze lokhu ngemva komhlangano wenhlanganiso zemisakazo yezigaba ngasemhlukulweni wamazwe asempumalanga nasezansi yezwekazi le-Afrika owe-East and Southern Africa Regional Indaba. Obona ngokuqhutshwa komsebenzi kuZakras, umnumzana Jerry Zinkwevu ulandisa kabanzi ngenkuthazo yabo.
Isisekelo sombuso esitsha, yebo, siyakuqoqa kahle, siyakuhlela kahle ukuthi kumele kube le nhlanganothi ezizintathu zokusakaza ezeradio, public broadcasting, commercial broadcasting le-community. Siyakhuthaza njalo uhulumende singathi kumbe ibhasi i-Broadcasting Authority of Zimbabwe ukuthi ngabe iyayenelisa ukuthi inike-ke ezinye lezi eziseleyo eziyisikhombisa njengoba yayihlele ukuthi izanika ezilitshumi. Inike ngendlela ehlelekiyo, ngendlela engelakudlwangudlwangu, ngendlela eqondileyo, ngendlela engela nketabetshabe. Kunganikwa ama-community radio angasi ma-community radio.
Okusekelwe yisiphathamandla senhlanganiso umkhankaso ye-Community Youth Development Trust, CYDT, eGwanda, unkosazana Bongiwe Dube.
For ukuthi ama-issues abe fully addressed, kuyadingakala ama-community radio stations azasakaza kakhulu ngalezi nkinga eziphathelane labantu, eziphathelane lama-young women, eziphathelane le-youth kuma-communities, so that ethole ukuba fully addressed. Njalo lama relevant authorities abe lolwazi of what is really the state of affairs kuma communities.
Unkosazana Sipho Ncube waseNtebe laye ufakaza ngokuqakatheka kwemisakazo yezigaba.
Ukuthola kwethu i-coverage ngibona kuzasiphathisa kakhulukazi endleleni yokuthi lathi sesizaba lethuba lokunikezwa i-airtime, sibone lathi ukuthi ama-projects ethu lawo aseyazakala, njalo lesigaba sethu siyathuthuka.
Konke lokhu kuphume ngemva komhlangano obulawulwa ngeleZimbabwe oqhutshwe enkundleni yokuxhumana eyebulenjini eye-Zoom, uqoqwe ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba eye-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO, wokwandulela ukunanzwa kosuku lokuqakathekiswa kwemisebenzi yemisakazo yamawayilesi emhlabeni jikelele olwe World Radio Day. Lonyaka lolu suku lunanzwa ngaphansi kwendikimba ethi New World New Radio, njalo uhulumende ethembisa ukufeza izithembiso zakhe zokuthukulula amagagasi ukuze yande imisakazo elizweni okugoqela ezabelo yama-community radio stations. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6175, la ku 7255 kHz ku shortwave.
Izakhamizi zemhlubulweni weMandebeleni ziveza ukukhathazeka ngodubo lokuhamba kwamagetsi okuhle kukhokhelele ekuhleni kwamandla obulembu be-internet. Kulandela umlilo oqhamuke eWange Power Station. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
IZimbabwe isilesikhathi ibhekane lodubo lokuthola isilinganiso esiphansi samandla kagetsi asetshenziswa nguZulu, osekubangele inhlupho emisebenzini yenhlangothi ezichiyeneyo zempilo, okugoqela lokuthola amagagasi okuya ebulenjini be-inthanethi. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Ngqobani Sibanda uthi kusebenzeka nzima uma bengekho ebulenjini.
Hayi, sibuhlungu kakhulu ngoba kusebenzeka nzima nje kumanje. Zonke izinto esizama ukuzi-accessa kuba nzima kakhulu, vela asazi ukuthi sizokwenze kanjani. Angazi ukuthi uhulumende naye ma ebona kunje wayengathathi nje istep ukuthi at least basizame nje sike singene nathi emoyeni, ngoba kunzima njengamanje masikhulu.
Esinye njalo isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Welcome Moyo uthi lilungelo lomuntu wonke ukuba sebulenjini.
Ngibona ngani indaba le uhulumende kumele ethathe inyathelo ngokuphangisa, ngoba ilungele lomuntu wonke ukuthi kube lelokhu zene athole i-internet elongese elizweni elikhululekile enjengeZimbabwe le democracy. So sibona ngani uhulumende uma engaphangisa nje ethathe inyathela alungise ongabe kuwonakele kulokhuzeni ngaphe lokhuzeni emagesini.
Abenkampani yePowertel koBulawayo ibuzwa ngodubo olubhekane labantu lokufinyelela amagagasi obulembu, bathi kababoni kulungiseka ngaphandle kokuba kuqale kulungisiswe udubo lokusilela kwamandla kagetsi. Inkampani ebona ngokugaywa kwamandla kagetsi ezweni eyezesa Holdings ikhuphe umbiko othi ilizwe lonke libhekane lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ingozi yokudubuka kweminye yemitshina yayo egaya amandla kagetsi esitishini esikhulu eseWange Power Station. Bachaze ukuba bayenza konke okusemandleni abo ukulungisisa lapho okube lomonakalo khona, njalo akulamuntu othe walimala ngesikhathi kusitsha. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Was a Friday, my sweetie. Was a Friday.
Uhlelo Woza Friday kuliviki silethulela ijaha elisakhulayo unqobile Jojo odume ngegama lokuthi nguDr. Love ecula ekobulawayo umdumo wejazz fusion. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Vanda we Studio 7.
The drums.
Dr. Love uzalelwe eklinika emzini wenkulumane kobulawayo. Ngemva kokufelwa nguyise wasuka wahlala logogo wakhe emzini wePhumula East. Omunye wethanda umculo wejazz wagcina lawo sewuthanda waqala la ukucula.
In 2003, my brother used to play guitar. After one day, he mentioned my names. Then in 2003, that's where I started music. Being me, being lalela. You know, monto opala something. Whenever brother is doing something, nzalele kona apo na kulela kubulawa yo. You know, monto akubulawa.
NJ ubungeselukazi sakhe esingugogo wakhe onguye wombonisa indlela kwezomculo.
Ngikhule ngumuntu okhulela ugogo umama lo umama wakhulisa ijazz kagogo. Lami bemanyithi uma mfika lapha kwelePhumula East kobulawayo gogo ebeshaya ijazz, ebeshaya imaskandi. So besilalela ngaleso sikhathi konke bekungokunye izinto okushaphe sikwenzela. Ngathi hayi lami senzayenza khona kokuthenjwa ngokuba ngugogo.
Abalandeli bakhe bambiza Dr. Love ngenxa yomculo wakhe omumethe ingoma zothando. Selamadlaleta athize awacindezelayo NJ.
Elama album amadlaleta amane ngadlalele kakhulu emsakazweni. Kulo Elders, kulo Love in the Pot, kulo River of Crowns, kulo Thando nabantu. Lamadlalati bekhuluma ngezinto ezenzakala emphakathini. Anyizwe ukucela kakhulu kiwo, kodwa izinto ezenzakala kakhulu emphakathini engabhala ngazo kulawo ma-album.
Dr. Love lomlayezo wakhe kuzulu wonke omlaleleyo ngalesi sikhathi njalo uthi ucela lixhumane laye.
Akule nto ibuya lula enhle, yonke into enhle ibuya nzima.
Umuntu wami vele ngiyazifela, ngizombiza ngokubhe, ambize ngokubho, my queen for some to
into engayitshela abantu ukuthi asiqhubekeni siphushe. Mina lingangithola ku-Facebook, ku-Instagram, u-Twitter, Dr. Love NJ, ku-WhatsApp 0774781718. Ungalahli imbeleko ngokufela, isaga sesinto sisho njalo. Ungalahli imbeleko ngokufela.
Bayathe bulawayo Jesus kamzinikazi Jesus galobhemu na Jesus kamashoba.
Balutshona basakhulayo abacula lomdumo weAfro Jazz Jazz Fusion, kodwa unqobele Jojo uDr. Love NJ. Ungene kuwo kozwakala kumuye besilaye kuhlelo Woza Who's a Friday
Mama we
Mpilo enhle kini lonke igama lami Ezra Jesus Banda.
kwayo isizwe sikamsileka sisizwe sikamashobane angaphe amakhosi kaze shaye yona imbululu sikhenile kobulawayo vulekile amasango babhizi bahlekisa ngathi bathifuneleli bazesiqamba manga bathi thina vela sibambana bayaqamba manga bathi thina nyeke sibakhohlwe kobulawayo sizovuka ungithanda sami mina ngiyoqhenya ngawo owithanda sami kokulame ngokubambo lo tembele kuwe kukolani qalela kokuwe
ngehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela umongameli Emmerson Mnangagwa uthi indlela yokwaba umuthi wekwenqabela iCOVID-19 wama-vaccines isicandiwe njalo uzakwazisa ngomvulo ozayo ukuthi uhlelo lwe-lockdown luyaqhubeka kumbe hatshi. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.